ukhulumile nje ukuthi iZimbabwean government iludaba lawo lokuground yalwenze emaJeppeland and okumele lulungiswe. So ngakho ke esikubonayo thina sibona kumele kwenzakale ukuthi kumele lulungiswe kuhle, akumelanga bona betsho ukuthi bazayenza njani beze njani ngoba ubona beyibo abakhangelela ukuthi bakwenza lokho. So kumele isigaba semaJeppeland kube yiso esihlangana sona sona sisodwa first lezinduna zazo labakhokheli bazo bezigaba beqale bekhulume konke belungise konke kubhalwe lamabizo wonke abantu abachabalalayo konke le property yadamejekayo. Nxa kusiba le ndlela okwenziwa ngazo ngesiko kube lesiko lakhona, angithi sizwe lesizwe silesiko lathi ngakithi lapha silesiko. So lelo siko kwakumelwanga leqiwe ngoba nxa kuyukuthi kwenziwa njalo kutho ukuthi kusadlalwa kukaqaliswa.
I-United Nations ithini ngodaba lo?
Inika ispace ukuthi abantu abaye babake ba-affectwa izinto ezinjalo bekhulume njengoba lakathe sitholile ispace sokuthi sikhulume. Besikhuluma nje kuhlanganiswa zonke izinto ezingabe zikhathaza eZimbabwe. So lathi siyifakile yephi indaba yemajepheleland ukuthi hhayi silodubo lolu esesifisa ukuthi ngoba lezulu kalimi kathi siliyakuna lithini kugcile inkakhaya ekangeni.
Nxa ukhangele ubona zani United Nations ingenzelani inhlanganiso yenu njalo labantu bemadwelland ngodawo lokuground lona?
Hayi lokho khona konke kulama processes lami kunje ngingeke ngitsho ukuthi kade sibazayenza sobenze. So angithi yonke into ihamba step by step njengokuba kade sitholile ichance yokuthi sikhulume ngakho sesisasuka lapha-ke. So kufanele lathi sizigoqe. Into emqoka eqakathekile kuzula yonke into ikuthi abantu bakithi sizigoqe, singabi ingabantu abahambele emuva entweni yokuthi sisolve into yakithi. Kasizigoqeni, singavumelana sithi siyahlana elangeli nje sithi lungisa udabulo nje. Umuntu ngumuntu kasukume, umuntu owaziyo ukuthi into le yama-affecta kasukume sizigoqe bese sikhuluma-ke. Thina yithi esilamandla ukuba siqalise ukuthi i-redress yethu sifisa ukuthi ihambe kanje and then isizalandela-ke ama-processes lama-protocols wonke akhona be-internationally, regional and international.
Kule siyabona phela abanye abantu badivelopa sezi bebalalele abantu ababuya bezekhuluma labo bafuna kulethwe phela kulaba babonayo pho kubanjwa njani khonokho?
Hayi bona babonayo angithi kuba le process angazi kumbe mhlawumbe abantu sebekhohlwa ukuthi nxa kuke kwaba lokonakala akungeke ukonakala kuphonge usuka kuhambe ibhadle ebandla abantu bona bebodwa bengakalungisi bese besuka sebezodwa ukuthi hayi thina njengemuli sithi lokhu lalokhu kwayenzakala so sifisa lokhu lalokhu. Amasiko futhi mbona mhlawumbe achiyana futhi le maJeppeland noma isiko likhona lilodwa lokuthi singabantu abanjani but isile mhlobo eminingi eyabi la masiko acheneyo lezinduna zabo. So khonokho kuyiprocess akumelanga kweqiwe. Ungakhangela even eRwanda endlela eyaresolvwa ngayo kwaba lama-community hearings kodwa ayisenzwa ngama-local leaders ke khonapho ukuthi into yakhona iqalise ikhangelelwe khonapho esigabeni. So okuqakathekileyo ukuthi abakhokheli abakhona kulama-traditional leaders ayibovele abakhona abayenzisika yesigaba semaJeppeland balomlando omkhulu kakhulu wokuthi bekhulumele abantu babo bese kusiba lamanye nje ama-inhlanganiso ama-organizations labakhokheli ama-local leaders. This is the first step